Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaziku 14 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC uMnumzana Thafumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo eMavuku watholakala egongodiwe efile izolo.
Asiyo nto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani? Kabakwazi kubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje.
Inhlanganiso ephathisa ibandla lezanu PFA FAS ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by elections oluzayo ngenyanga ezayo.
Kuma-by-election lawo esiwabonayo siwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njengefazi ku-ground siyakampena njengasasikwenza kuma-harmonized election.
Iqembu lomculi wembube elonobuntu abazakala ngokuthi bobabes bembube lithi selilubhekise eCanada le-Ontario lisuka eMelika lapho eselihlabele endaweni ezijiyeneyo.
Hayi, asikatshitshi lutho. Lokho sihlabele umculo wembube, sihlabele amasiko wethu, traditional music yethu. Lokho kunjalo, still inspired by our traditional music.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC uMnumzana Thafumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo elokitshini leMavuku watholakala egongodiwe efile izolo. UMasaya uthunjwe lomunye njalo umsekeli we-CCC ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO bencedisana labasekeli bebandla leZANU-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga leZANU-PF uMnumzana Scott Sakuphanya, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini. UMasaya uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by elections kulandela ukuxotshiswa kwelunga le-CCC edalele ephalamende uMnumzana Fabian, kufa hawutizwi edale lephalamende ngumnumzana Singezo Chabangu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi ufakazile ukuthi kulesidumbu esidojiweyo ngamapholisa eHarare, kodwa akachongo ukuthi ngesikabani. Kunsukwana ezedluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edale lephalamende uMnumzana Dakutswa Ngadziwore, ngabantu ababehlome ngembobho ohlobo lwe-AK-47, watholakala echayiwe njalo elimele kakubi. Lanamuhla lokhu akulabantu asebebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi, lanxa nje abathumbi bakhe bebikwa besazakala njalo babonakala kumfanekiso kamabonakude. Nyakenye kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC uNkosazana Mo Blessing Ali ngowesilisa olilunga leZANU-PF wayatholakala laye efile. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebhejwe likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyadanisa kodwa kumangalisi ngoba ilizwe lethu iminyaka le ngo-43 esikuyo akula muntu ophephileyo ngaphansi kwebandla eliphethe umbuso. So asiyo nto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani? Kabakwazi kubana uParents Shiri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje. Lo mgabe inkosi yabo eyayincedisa ukubulala abantu layo yafa.
Ubona kulabantu abazabotshwa yini phezu kwalesi sehlakalo fuzwayo ngoba sesibone kanengi kuthunjwa amalunga e-Triple C. Kodwa kungela muntu obotshwayo uzakhumbula utakudzwa ngazi wore olilunga ledale lePhalamende. Laye uthunjwe ngabantu ababehlome ngama AK-47 ababonakalayo kunsukwana ezedluleyo kodwa lanamhla lokhu akula osebotshiwe.
Kungaza ekwamangalisa uma bengabotshwanga ngoba ungakhangela kumnyaka ophelileyo kwabulawa umama lo owesosberry kuthiwa ngumoblessing Ali. Abambulalayo akukwazwakali lanamhlanje ukuthi kwenzakeleni. Kodwa siyakwazi ukuthi kulobaba lowo ode ngummeli we-St. Mary's uJob Sikhala owayemela lowo mama osejele. So kaningi-ningi kuleli uma ungabulala umuntu webandla eliphikisayo ungahlala ungabotshwanga, sile mbali yakho lokho. Kodwa kuhlukuluzwe abangalacala. So kungazake kwamangalisa lakathesi ukubana efile lo obuleweyo kuhlukuluze izihlobo zakhe, kuhlukuluze amakomrade akhe ngoba abaphethe umbuso ukubulala nje kwabantu abaphikisayo asiyonto emangalisayo. Lamapholisi ukuthi protect abantu kusukela ngo-80 kuzofika lamhlanje abantu abalombono ohlukeneyo labaphethe amandla kabaphephanga kuleli.
Inhlanganiso ezifana lesadaki le-African Union zona kukhona yini ezingakwenza phezu kwesimo seZimbabwe lesi?
Kulusizi ukubana okhokhela ayibandla eliphikisayo akaphakami ukubana ewe njengenkukhu esingamela amatsiyane ayo. Abantu bakhe bayaxotshwa eParliament yabe sithi God is in it. Abantu bakhe bayabulawa yabe sithi God is in it. Akula mzali ophila njalo bekufanele ukuthi ehambe lobufakazi bona lobo ekhulumisana leSadaki, ayekhuluma le-AU, ayekhuluma le-UN, ahlangane lezingatsha ezimele amalungelo oluntu ama-Human Rights Commission akhona khona lapha lako-AU, UN, etc. etc. ethula udaba lokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo labantu lokubulawa kwabantu izigebenga lezi. Kodwa yabethule kakukhanye lokuthi kwenzakalani kokulusizi.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhejwe likaZulu. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Farai Marabira uthi abalani lokwenza kokuthunjwa kukaMasaya. Inhlanganiso ephathisa ibandla lezanu PF AF Forever Associates Zimbabwe kumbe FAZ ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by elections oluzayo. Ngempela sonto abavoti esigabeni seGood West betheseli inhlanganiso icala lekuthusela abalandeli bebandla le-CCC ngokumaphandle kwalapho obekuvotelwa khona. Ukhetho luzenziwa ezigabeni ezilandelayo: Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopoma Mzilikazi, Lenketa. Umkhokheli weFAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka utshele iStudio 7 ukuthi baza kuba bephathisa ibandla lezanu PF kukhetho lolu oluzenziwa mhla ziku-9 ngenyanga ezayo.
Njengenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe Trust FAZ sikhona ukuncedisa iZANU PF kuma-elections wonke eyabe iwangena iZANU PF. Engaba ngama-harmonized election kumbe ibe ngama-by election sebe sikhona ukuncedisa iZANU PF njengomntana weZANU PF i-affiliate eZANU PF. Ngakho-ke kuma-by election lawo esibabonayo esiwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njenge-FAZ ku-ground siyakampena njengasasukwenza kuma by election kuma harmonized election ngikhuluma nje mina njengomkhokheli ohlanganiswe eFast ngise Bedbridge West lapho esikhankasa khona kuma labantu ukubana evotele izano PF evotele comrade Tsani ukubana ewine sisuka khona apho sahamba yonke ama constituents ale by election sihamba kutaza ama members aweFast ukubana besebenze gadalala ukukampeni ukukhuluma labantu lokuncenga abantu ukubana izano PF iwine. So ngamafitshane inhlanganiso eye Forever Sisters Zimbabwe FAZ ayindawo ikhona ukuthi incedise izano PF kathesi lasesikhathini esibuyayo.
Ngiyabona sike sezwa esikhathini esedluleyo langempela sonto nje yona le edluleyo kuthiwa khona abanye bebesethuswa ngamalunga eFAZ kade bemiphandle kwalapho kuvotelwa khona bethatha imininingwana yabo. Lithini lina ngalokho?
Asila thina inhlanganiso yethu ethu sela umuntu. Abantu nxa bemile kuma polling station kuyenzwa ngamaparty wonke. Even yona i-opposition iyabela abantu laba ababezimele. Indaba ligijima ukuthi libambe abefazi kuphela ukuthi bameleleni. Akula muntu wethuswayo. Kuyabe kuyikudinga amavoti kuyenzakala ke lokho. Awuqaliseli even khona eZimbabwe. La khona ngapha elikhona abantu bayama nge-voting day othiwa ngesilungu go get a voter. Egoli bakwenza babe bemile bedinga abantu esingathi ngama final touches.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka umholi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe kumbe ifaza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amapholisa ebanket achaya abulala isibotshwa esasifakwe insimbi uDavid Kanyenze. Leli phephandaba lithi ngemva kwalesi sihluku amapholisa la athatha isidumbu sikaKanyenze bayasisa emotsha yeChinoyi engasebenziyo lapho esahlala khona saze sawonakala. Iphephandaba lobulembu elesite zw.com lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo selizaphelelwa ngamanzi ngoba asisele awangeke enelise inyanga eziyisithupha ezilandelayo nxa izulu lingananga ngemfanelo. Leli phephandaba lithi lokhu kwethulwe emhlanganweni ngukansila Mpumelelo Moyo othi yena kumele idolobho lidinge ezinye indlela zokutholisa amanzi izakhamizi zaleli dolobho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Teacher 7 hoanjani injani masenga kobulawa iphumule madonkini ngilapha eGoli iProgressive Zimbabwe Foundation organization esebenza ngokusemthethweni iregistered ise South Africa ngama youth aseZimbabwe asebekhadile ngombuso wezana sebehlangene babona kungcono ukuthi bekhulume ngazilinyi. So nawe ma ufisa ukujoyina ngizokomenta ngayo kuFacebook page yeVOA Ndebele asihlangane khona lapha bazokujoyina sa kuna ma t-shirt 150 kuna ma barret 100 njalo la ma branch from Johannesburg Pretoria Eastern Cape la kwezinda kuningi ziningi inhlelo ezizwayo laphana sukumele bantu bakuthi sibambisane isimo sibi bathi umuntu anongakhali ufele embelekweni idudula sukuba yakhuluma manje South African government iyabazi iyabalalela. So lathi mesiyele ukuzelethilizwe sifungisele kusasa labantu bethu. Ngiyabonga
Studio 7 angibingelele kubasa kasinakubalalela. Mina nginesimanga ngalowo muntu akamangagwa lo sengezo Thabang othi yena ulungisa isizwe samaNdebele. Uzosilungisa kanjani isizwe samaNdebele evelena engumntwana wombulali owabulala amaNdebele? Sesikwazi mhlophe lokhu ukuthi uThabang uyisibongo sakwamalume leso sisebenzisa ngoba ezalwa nguMavis Thabang. Akayeke ukusenzela lo msangano wakhe lo owenzayo ukuthi ufuna ukusifisela kwizanu PH singafuni asifuni izana izana ngekayise hayi thini akalanga ahambe kuyise lo wasibulalela ihlobo ngiyabona
studio 7 livuka njani okhuluma ngolimkani wesiganda kona yena besicela lidlulisele umlayezo kumnankagwa lindlulisele umlayezo wamkati manje uzwa njani abantu beSouth Africa ma besithuka kanje besithi thina sigezi sinduka amakhwapha kunguye sibulalela ilizwe lakithi ilizwe lakithi lirichi kakhulu linothile kodwa yena ngelokhuzeni yakhe ukukhokheli bakhe ubukhohlakele manje sesiyinhlekisa emphakathini phelekele sidlulisele umlayezo lalowo chabango wakho omthengile manje sexoxisa amalungu e-Triple C asazi bayophelelaphi kodwa one day
basakaza abahle studio 7 hey livuka njani basakazi bethu hayi nethemba liright hayi siyabonga siyabonga izindaba ezihle izindaba zeqiniso yengumluleko okhulumayo studio 7 hawu kuzomunye ubaba lana ubaba wethu osekhala lapha ethi nawo abantu abahlala la eGoli nje siyathuka nje kuphela hayi asithuki kukhona labo lalabo abathukayo noma bengabe abantu bebesekhaya bathuka hawu shame kodwa baba wethu sengazibhekisana nathi abantu basegoli uyabona ekhaya isimo sinzima la eGoli sizozama nje ukuthi sithole amadlelo enyana naluhlaza noma singasingela lutho njengoba usho ukuthi asilalutho sihlekela lokuzovota kodwa siyazama khona okuncane ukuthola othukela nyana ubona omalayisha every month nje ama-troll eqongile ezekhaya khona okuncane sikuthola siyaphosela isimo singaba right sizobuya ekhaya lathi sizohlala ekhaya sithande ukuhlala lapha eGoli hayi ukuthi thina silana eGoli siyathuka or asilalutho asilalutho yebo vele but siyazama khona okuncane sikuthola siphosela hayi ukuthi mhlawumbe singabantu ababi songazositintela abantu baseGoli laba bathuka bakanje kanje kunjalo baba wami ngixolise khona lapho kodwa hayi eqinisweni sizozama nalo ukuthi sithole amadlelo aluhlaza sizame nathi ukuphosela abadala ekhaya hayi ukuthi mhlawumbe sibhekiwe kabo ukuthi thina baseGoli asifuni ukuvota asifuni ukwenzana isimo bakithi ekhaya sizohlala siyenzeni siyabonga studio 7
sarmonani studio 7 nizwenza naye nathi siyavuka hayi siyabonga ukuthi yena iZimbabwe ayila mapolisa amapolisa asebenzela izani sibeke nje sigaqe ukuthi sebenzela izani kungani abantu bengabandleke abaleke bethumba iTriple C siyabona ukuthi izani yiyo enezigeke ngiphakathi izani uma ungabe ungathi ophezane nayo bacashisa umuntu yanyamalala yamvumbulo bambulala or bemthumbe bemphakela amajeseni imijeso bemphakha isilofo ize izani ayilunganga ayize neqiniso yonke into eyibebeka etafuleni bengafuni ukuthi beqhwade lo mbuso bethatha iZimbabwe izimbabwe ngethu sonke ekuthukele izimbabwe sicela kusihlonise ntiwalathi sibahlonise
yes alibonani bakithi kustudio 7 siyavingelela ekuseni khona lapha hayi ubaba ugawule mina angikwazi ukuthi umuntu ocabanga njani kahlehle angikwazi leso isandla sesithathu osivalayo kambe izimbabwe ingahluleka ukusibopha leso sandla sesithathu esiyisho esithumba abantu ha ugawule kathulele vala umlomo wakhe bakithi umalume ugawule impela ngiduzela ekhona laphana ngisesandawana bakithi uba umalume ugawule kayegelele into yokuloko eqamba amanga kanti ucabanga ukuthi bonke abantu bezimbabwe izilima yini abazabe lokho betshelwa into eqeya amanga njengazwakaliyo yena kuyizana ethumba abantu ya ucabanga ukuthi bengahluleka ukubamba leso sandla sesithathu nje ukuthi isandla sesithathu leso ngesabo esabo kumpeni yifazi yabo leyo akayegelele lamanga lo
ninjani studio 7 ninjani studio 7 lonke nje uthungamire nkomo wonke nje abasakazi bestudio 7 sithanda lonke ngingene edabeni kulalo baba abathi ngutshabango lo uncasula kabi uma esithi abantu besindebeleni ababulalwanga iZANPF abantu beKorea babengasuka bezobulala abantu lapha weSaudi ibebizwe iZANPF iZANPF iyathretre nalaba abantu babuya bazosiqeda azu baba lo uyazi uma ngakhuluma kanje siseduze singamkhahlela thi singamkhahlela mpela singakhohlwa ukuthi umuntu omdala singamkhahlela kabuhlungu
studio 7 ninjani balaleli labasakazi usiba likhulu okhulumayo uyabona le ndaba e-Triple C hayi mina lokhu kuthiwa iZANPF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola msi laba bantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabo kodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ukulungisa ilizwe baze ngokubulala so manje masofaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi iZANPF iTriple C ayina order that's why ubona indawo zabo chabangu yonke into yokuTriple C akusiphathi lokhu yena sikhuluma iqiniso abantu bakithi singafuni ukuthi irojwa kwabantu iZANPF ayithinteki ngisho into enzenzakala lapha iTriple C ayina order yibo abathumba abangani babo bebulala nabodwa le beqede bethi iZANPF iZANPF kuphela efanele ithume namaphoyisa ezama ukuthi ebadinge laba bantu yiwo phela umsebenzi wabo okufanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu beTriple C bebodwa bebulalana ngoba vele
ulakula kote luka si party luka nje ungachuno ukuruma tibuzi tibuzi yini kunoku indyo jenga nani ngeto ili ane moshira wanji kati sao sengata wani mavote izan PF News beshuwa ila kulokia
tutu 7 ninjani balaleli la basagas usiba lukulo kuruma ya wana lenda wa tibuzi ay mina loku tutuwa izan PF iyo loku itumba wanti nyasura msita wanti wani mkua vele mtale siyazi yo iyo haba tumba na avoto bebangi zikunda wa vele wana awazanga ulu nsidizwe kwaze ngubulala so manje maso kufanga umuntu abangamfuniyo bathumbana betizam PF izam PF kuphela efanele ithumela amapolice ezama ukuthi ebadingi laba bantu yiyophela umsebenzi wabo ofanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu betriple C bebodwa bebulalana ngoba vela kula order lokho akusiyiparty lokho nje ungachuno ukhuluma triple C triple C yini khona into nje engalancedo leyane moshela abantu isikhathi sawo sengathi abantu mavote izam PF news behlukana lakho lokho
ngoba lapha studio 7 into ezakalayo lapha bantu bezimbabwe singababhizi ngoshabangu lokho sikushabangu ushabangu niyekele nathathe laba abatriple abahamba abahamba la yabayiziphofu ahambe labo khona ngala bangazilutho ngapha asibuildeni into ezakuma ime ngoba le nto lenziwe ngushabangu loyo singalokho sidideka ngayo It's going to take another 5 years. It's an okay for the same bushway. Never see peace, never into the chabang. Let him go. Make an a hambe. Hambe, I want to work a lot of funai. Naslum sending up a very singer. Spoken was cleaning up. Mobile very obvious. Very is going to take long time. In there is an okay for in Zaloti. Conapuna, the bit of the city, Bassan, Sabas, Baba, so Valenking, Ale, Iskatia Hambuzona. 5 years is going to food is for your footy, boost foot. It is a penalty. It is a best thing among our city.
Lawo ke bekungamazwi enu lena balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usecebise ele Israel ukuthi lingahlaseli izibhedlela zakwele Palestine kulandela imbiko ethi izigulane ezivalisa insane ezisanda kubelethwa zisuswe ezibhedlela ngoba amabutho akwele Israel esezigombolozele. Ezinye insane ezingenelanga amalanga ukuzalwa zibikwa zigoqelwe emalenjini aluminium foil ngenxa yomqando. Amabutho eHamas abikwa isithi impi le ingamiswa okwamalanga okwamahlanu bazakhulula abantu abathunjwayo abangamachumi ayisikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe umnumzana Difa waJabipa ngodube.
Impi Israel le Hamas babukande ihlukile kakhulu kulazo zonke izimpi ngoba asingakhohlwa ukuthi iPalestine noma sithi iGaza indawo ababiza ngesikhiwa bathi is a besieged area indawo egonjolozelwe lizwe laseIsrael noma ngithi eligonjolozelwe ngumbuso waseIsrael so isigaba saseGaza indawo ephakathi kwelizwe esiyindawo esiphakathi kwelizwe leIsrael kodwa ke asingakholi ukuthi indawo yonke leyana kungakafika isikhathi sika 1946 kwakuyilizwe lasePalestine kodwa ke engikusho ukuthi ulwandle lwase ulwandle lukontrolwa ngabase Israel ngapha emhlabathini kucontrola iIsrael so yonke into engenayo endaweni yaseGaza kufanele ukuthi iqale ireporter kufanele ukuthi ihlolwe ilizwe laseIsrael ukuthi ibonakala ukuthi iqondile yini ongakuthi zonke izinto abasebenzisayo noma ngithi izikhali ezisetshenziswa yiHamas ukuthi bayenelise ukulwisana ne-Israel izikhali abazithwala bengena behamba through ama-tunnels abawagebha phansi ahamba ngaphansi komhlabathi azayevumbulukela phakathi kwesigaba saseGaza yiwo asebasebenzisa ukuthi bata so akusoze kube lula ukuthi ba-transport i-machinery enkulu bengatransporta nje izinto izikhali ezincane ezilalezi abangazisebenzisa kwesikhatshana kodwa ke asingakhohlwa njalo ukuthi Israel kuba lula kakhulu for yona ngoba yona ichaya la ngamabhomba ibhomba la ngisho lisebenzisa izindiza mchina okwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi i-destroy indawo eningi ngoba bona bayaphosela nge-information yokuqala nxa beqeda laphana sebethumela kamasosha abo IDF ukuthi abahambe ke bayingena kuleyana indawo kodwa ke kuyose kule monakalo omkhulu kakhulu ongakuthi akusoze soze kufanane esiza kubona nje ukuthi kuzabe lula kakhulu ukuthi iHamas izakhulelwa izaphangisa ikhulelo
ngokubona kwakho impile izaphela njani ubona ngani kuzahlalisana phansi na kukhunyiswane umlotha
ukukhumisana umlotha ngibona ngathi isibanga noma ngathi isigaba sokukhumisana umlotha sesayedlula noma ngathi sicxa sokukhumisana umlotha sesayedlula ngoba amazwe ayefanele ukuthi ngabe ayayenelisa ukuthi abahlalise phansi ayenelisa ukuthi abenze bazwisisane ukuthi bahloniphane baphile ngesivumelwano esavunyelwana ngo-1967 eseGolan Heights yiwo abasela lumlilo ukuthi wenzakale ngoba ilizwe laseMelika lelizwe laseEngland yiwo amazwe abekade engafaka ilizwi elizweni lase-Israel kungathi kuba lobubele lokuthi ilizwe lase-Israel lilalele into leyikhulunywa i-Amerika leBritani. Kodwa-ke kulokuthi bazame ukuthi bakhulume labo ukuthi bakhulumisane umlotha into asebenza bona sebe bafika laphana bafika bachasa kakhulu elizwe lase-Israel ngokulipha izikhali ukuthi aliqhubekele phambili lisenza lokho esikubonayo libulala abantu libulala abantwana umama libhomba izibhedlela libhomba nje kungakhethe ngeke uthi libomba nga okuyinto ezisubuhlungu kakhulu abantu abaningi njengoba sesabona umhlaba wonke jikelele abantu betoyitoya besima besithi bona basekela ilizwe lasePalestine ngenxa bebona idestruction ekhona eyenziwa nguhulumende weBritani langohulumende weMelika.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhibha ngodube olandela izombusazwe. Silengxoxo yeqembu lomculo wembube elenobuntu abazakala ukuthi ngobebs bembube bexoxa ke lo sithandekile emhlanga weStudio 7 lo Duduzile Sibanda.
Sisiphethisa iAmerica kathesi. Currently we're in Maryland, but we've been to Kentucky, we've been to Colorado, we've been to Memphis, we've been to, I think, about 16 states, just to name a few, and now we're going to Ontario in Canada.
Balamukela njani abantu lapho lihamba khona? Ngabe Zimbabwe kuphela kumbe abanye beAfrika la bakhona pha eMelika?
Kukukebe kuhlangene, but mostly bangabe America kakhulu. Basamnikela kuhle kakhulu ever since we came here. This is our 7th year we America. We've got an annual American tour vele every fall. I think the reason why Salas Pendua is the way they receive us and how we impact on them. Lathi sibachaza sibili kakhulu. So akusekho nzima ukuthi babe besibiza because bawujabulela kakhulu umculo wethu.
Indawo lapho elihlabelela khona ngezinjani ezamukela umculo onjengowenu?
Mostly lapha sihlabelela kuma theater that fill up maybe the biggest theater that we've ever performed in Yaise. It's in Oregon, it's in Portland, Oregon, and Patricia Ellis, it holds 6,000 people. So sihlabelela kuma theater anjalo. Awe a cappella ngithileza ukuthi thina sihlabela singela ma instruments. So abantu abajabulela umculo wethu ngoba labana abahlala belaleli. Balalelisise akulamsindo akulani. But we've also been to iKennedy Center.
Selilubhekise eCanada likhangelela ukuthi kuhambe njani lapho. Njalo umculo wenu lokhu yiwona lwana owembube kumbe kukhonisela kwengezelelayo?
Hayi, asikajiji lutho. Lokho sihlabela umculo wembube, sihlabele nje amasiko wethu, traditional music yethu. Lokho kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music. Ningi abantu abalokho bengayazi imbube all over the world. In as much as it has had its pioneers, obo Black Umfolosi, Insimizi Emnyama, Black Mambazo, South Africa. So in Canada we've got 5 shows in Ontario. And after that, we head back home.
Lapho ngalisiya ekhaya liba pathelani luya luthuthukisa yini njengabaculi ukuthi lithole inzuzo lingabe lisezingeni elingcono yini kulabanye abahlabelela abasekhaya sabangatholi ithuba elifanayo?
Yeah, kakhulu, ungcono kakhulu kulokuthi ubushale unkhaya ungatholi as much shows because akufanani lapha iAmerica inkulu. You get a lot of fans and you get a lot of people who want to listen to you. You get a lot of shows, you get a lot of performances, CD sales as well. Umculo abafuna ukuthenga umculo ama hard copies on your shows also yikho kunye ukuletha imali. Yes, unkhaya we get a lot of appreciation. We do have shows, but ubuningi bawo kabufanani langapha because ngapha I population is big and asika iqedi. Even if you've been touring for 7 years, asika wahambi wonke ama states awe America. So we're still here. We still want to perform more in the US and live more.
Hello ke ngoduduzile Sibanda ilunga leqembu le Peps bembube inobuntu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.